abaku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
le tshana njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilishumi lanye kulwezi 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yikubo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni Abantshintsha imali ngokungekho emthethweni sebezagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi. Ngokutsho komthetho sana kwethulwa ngumongameli Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luthi abantu ababikwa bezame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa evela emhlanganweni wakhe eMarondera izolo kayisibo bacuphi ama-CIO njalo kabasebenzeli uhulumende. I-MDC ithi ama-CIO avimbe izimota zikaChamisa emavuku azama ukumthumba izolo. Athi njalo abacuphi laba bazame ukuthumba umtshayeli kaChamisa kodwa behluleka. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ukulandule lokhu namuhla. Kumbiko awethule kuhola elisanda kwedlula esithi umnumzana Chamisa nguye ohlasele abantu laba bezihambela esithi bayamlandela. Amazwi kaMutswangwa agcizelelwe ngumabhalane osebenza kugatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana.
Vanhu swa vari kusvambira. Motikari izeyo haisi motikari ine anything to do with government or ma arms of government. Inongoriwo motikari. Vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti.
Lava ngavantu nje abavezihambela abangelani lokwenza lohulumende. Imota leyi kayisiyo yama-CIO. Ngeyabantu nje abavezihambela abahlaselwa nguChamisa labantu bakhe bagcina besiyamangala emapoliseni. Okukhanya sobala kuvidiyo emphakathini ukuthi uChamisa nguye owazijikela emoteni hathi ukuthi wayithunjwa nguye uChamisa owayezama ukungenela abantu emoteni yabo
umnumzana Nick Mangwana ngumabhalane osebenzela kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda uthi liqiniso ukuthi ngama-CIO azame ukuthumba uChamisa Usibanda uthi kumele uhulumende achiyane lalomkhuba ngoba ulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni.
Isehlakalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge-MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kule mzamo empilweni yakhe kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayefi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Chamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela ephakeme njalo ngendlela e-responsible ngoba izenzo ezingela kukhaliphi ezinjengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani bemenzeni futhi ngokubona kwenu.
udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uPresident Sangwe owaphumelela kukhetho odlulileyo, siyazi ukuthi abantu abahulumende labazana bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo, kufana lakhona lokho okwenza ukuthi kugcine kubule abantu abangu-7 mhlaka 1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani, ebathuma ngaliphi njalo abatshele ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani, ngoba ziningi izinto eziphumayo zenzakala uhulumende lathi kakwazi. Khathesi uPresident Mnangagwa ukuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhlaka 1 August mbani, kukanti-ke kungumsebenzi wakhe ukuthi azi lokho.
UDokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, sixoxela ekwelebhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala ukuthi sibekwazi ukuthi uhulumende lo obusayo bonabo abantu abaphethe izintambo kahlezi, umsebenzi lo wokulandela abanye abafikisayo lokubahlukumeza ngumsebenzi abawaziyo njalo abawenzayo kukhona embalini yeZimbabwe, ukuthi uhulumende lo ophethe amandla uyakwenza khonokho. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bezimbabwe behlale bekwazi ukuthi izenzakalo ezinjalo azisosimanga, zenzeke kakhulu njalo zihlele zisenzeka eZimbabwe ngaphansi kombuso walabo abaphethe izintambo kahlezi.
Uhulumende uthi kayisibo bantu bakhe, kayisiwo mapholisa, kayisiwo ma-CIO enze lokho, kungaba kungubani pho?
Ukuthi ngubani, sithembele ukuthi yena uhulumende nga uyacwaninga aphenye atsho ukuthi ngubani. Nxa kuyukuthi ngabantu kazana abazonda uChamisa bemzondele lokho abamzonda khona, kumbe njalo kungezinye izigebengu ungathi uhulumende, uhulumende ulawo amandla okusebenzisa amapholisa lokusebenzisa abacuphi bakho ukuthi badinge babekwazi ukuthi ngubani okwenzileyo lokho. Ngakho it's not enough ukuthi uhulumende ophethe amandla ethi kasuye. So esifuna ukuza uhulumende ukuthi ngubani, ngoba uhulumende ulamehlo ulezandla njalo ngalo zokufinyelela ekuthi nabe kuvazi ukuthi ngubani owenze isigameko esinjengaleso.
Uthi njalo uhulumende unguhulumende ohlonipha amabandla aphikisayo kanye labakhokheli bawo, njalo unguhulumende ohlonipha umthetho, ngokunjalo ube ngeke enza ihlazo elinje.
Lokho bangakutshela abangakwaziyo baba, bangakutho ebantwini abangaziyo imbali yaleli bandla elibusayo lohulumende ophethe izintambo. Abantu bezimbabwe bonke kunye lezingane bayakwazi ukuthi uhulumende lo akala nhlonipho yabantu bamabandla aphikisayo. UMorgan Tsvangirai wakwalala embhedeni etshayiwe, obiti sebeke babotshwa, uChamisa njana laye wake wabotshwa walinyazwa, uJoshua Nkomo waphuma ebaluleka ezweni engakana. Ngakho lokho abakutshoyo bakhuluma into engelamqondo njalo engelabuhlakanipha, ngoba izizalwane zezimbabwe ziyazazela ukuthi zibuswa izikimi, ababulali njalo abahlukumeza.
UMnumzana Dinizulu Macaphulana, incwethi yehlaziya ezombusazwe, sixoxela eseSouth Africa.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunqa, koBulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
UMongameli Emmerson Mnangagwa sesungule umthetho opha imithethwandaba amandla okugweba abantu abantshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi babike okweminyaka elitshumi. Umthetho lo upanjalo amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission amandla okubuzisisa abantu ukuthi inotho yabo bayithola ngapi njalo njani. Umnangagwa uthi umthetho lo ujonge ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ngaba kuyinto enja elizweni leZimbabwe enjalo engaba inganqabela icorruption nxa ingaimplement. Ongakhumbula ukuthi eZimbabwe problem esilayo kakhulu ukuthi siyabe sikwanisa ukufaka umthetho but ukuwulandelela lo uwusebenzisa kwanti ukuthi kuyasica singani sehlulika ngesikhathi ezehlukeneyo. Kuyafana lamapolicies ona yabe abefakiwe sathi lamapolisi amahle but ukuyimplementa yikho kujala ukuba yiproblem nxa sikhayele eleZimbabwe. But umthetho ngokwawo bese kufika isikhathi sokuthi kungabe kuyafunakala ukuthi umthetho onjalo ube khona kodwa sesithi amapolisi emakhoti lalaba abanye babopha kanje abantu corruption sobuze besebenzisa umthetho lowo besebenzi ngokukhangela eZimbabwe kulabantu abanothileyo kakhulu ungadinga amakampani abo akulalawo lakampani la ubusuzibuza ukuthi umthetho engayo imali yakhona kuyabe ukuthi uthele itenda ngoba ngumuntu wezanu kumbe ngumuntu ozwana lo minister kubuzwana lo bani. So nxa sikhangele sithi umongameli engabe ethethe inhlelo eqondileyo kodwa sesikubuza ukuthi uzayilandelela ngokuyigcwalisisa kuyenzakale yini ngoba singa sikhangele ukuthi kumthetho lwana loba kulokukhangelayo osiphathele thina kakhulu lesesikhangele kwezomnotho sikhangele esidinga ama-big fish those people that abalemali eningi abangayijustifayo ongakwazi ukuthi uyavelanga yes esikhangele ukuthi umthetho lowo usetshenziswe kimo osiphathelene phela abasebenzele omunye umuntu omkhulu
khona ubona kusebenza yini khonokho okokuthi ugatsha olubona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye leZimra asephiwe amandla okuyacela imvumo emthethwandaba eyokulanda umuntu bambuze ukuthi akuchasisi ukubana inotho yakho wayithola njani. Ubona usebenza khonoko
yikho kuqalisa athink nxa sikhangele yikuthi yikho kuzasincedisa ongasincebela ungakhangela okoto kwenzakalayo kathesi yikubona umuntu uyabotshela i-corruption ephuma ekoti ngoba umthetho awukho lawo noma ephumile omnye abhadala i-fine but into azitholileyo abezingaforfeited nxa sikhangele khonapho kungaba lokwethusela nokubiselana labancane labade befuka utshontsha kade bekhangele ukutshontshela babe sebesethuka ngoba umthetho usukhona kodwa ofuze sikukhangeleyo ukuthi umthetho low njengobuye ngama-presidential powers kufuze ukuthi ngesikhathi esifitshane ubusulungisiwe waba ngumthetho olungiswa yiparlamenti.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho. Singene kuhlelo lwamasiko silo Gibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babe
lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuthi nxa umuntu engatholakala eganga ethethe kumbe ethethwe kumele udaba lolu lubanjwe njani umyeni wakhe kumbe ngabanye bakhe kulapha athethwe khona. Ngilo baba uEzra Jesus Banda njalo lo nkosikazi sakhile Liline uMadube lezingcwethi zamasiko esintu. Babatshisa kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi ngiphila kakhulu kunjani eBhilitane?
EBhilitane umqando usukhona njalo sokusiba mnyama emini kunje ilanga sesilibona nje kuye amahola amabili emba amathathu.
Ye kunjalo Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila mina.
Ye kunjani?
Ngiyabalalela.
Hayi kuhle kakhulu. Sikwenze ngawe Madube. Nxa umuntu engabanjwa eganga asidi ngumuntu ongumama kumele kuphathwe njani kunoko? Kumbe ungubaba nje?
Mina ngibona ukuthi ungalinga vele limbambe vele kuyukuthi seganga kumbe vele uselesikhathi ekwenza seganyile. Ah, ukuthi limkhangelise umnyango aphuma kuhambile ma kuyukuthi isizathu sakhe asizwakali. Ngibona ngathi akungcono omunye lo munye asale ephile yakhe ngoba phela niyabe ehlulekile ukuthi azibambe sekhaya waze wabona ukuthi ukuganga yikho okungcono. Ukuze uzuze uqinise ubulala umuntu umbulalele ukuthi ngimthole eganga mina ngibona kungiyinto engekho right. Nxa abantu sebesehluleke ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngomlomo omunye lo munye kathatha isikhwama sakhazi buyelele ekhaya kumbe yalapha akhona afuna ukuthi abe i-free court ngoba ma usubulala kuyafanana usiba lezandle igazi ezandleni zakho. So ukwekele umuntu azihambile mina mbona ukuthi kungcono la usale uzalele uright omunye lo munye aziqalisele yakhe impilo enhle entsho yabo vele uyifuna ayikhona ukuthi lize gcine selixabana sokuba nzima ngoba ungabona umuntu eseganga vele there is a reason emenza ukuthi ayenze njalo.
Ye so baba Spanda siyabona ukuthi abantu abanye bayabulalana ngodaba lololo luphathwa njani
abantu babulalana Dube isizathu sokubana nje umuntu usukeke adelelwe yimizwa umuntu adelele lo athethene layo mba endele kuye ngokuthi ahawukele ngaphandle nesilungu esingathi last ufuna nje ukuthi kuthiwe yena ke ungene emacansini lalo athi uyakholisa kakho lokho kugcina sokubangela ingozi kukanti ungeza umuntu ukuthi hayi kakusatsho ngaphakathi enhliziyweni tu kumele dlo umphumele egcekele ukuthi hayi kambe ke imizwa yami siphelile kuye sokungcono lawo sihambelwe kini lami ngidinga omunye
ye kodwa kulula yini madube ukwenza khonokho
abanye kwakubona kuyinto enzima sibili ukuthi kwenziwe khonokho kodwa sowufuna umuntu olenhliziyo leyana enhle ongelacuko ovumele ukuthi nxa sovele sokwenzakele sokwenzakele khonokho okuthiwa ngubhuti ezwa ukuthi abanye abasuke umntalawo loyilokhu ze ngenhliziyo omunye angabathola bevele benjalo kasacabanga uplan b uplan b wokuthi hhayi umekela zihambeli vele usecabanga ukuthi ngihloka adingingqamu adingi wonke ababulala kuma abantu kodwa kungacabanga ukuthi usingqondo zakho kuhle phansi hhayi mna mbone ngani kuthiwa kuba ngcono abantu beyabayekela bazihambele ngoba ungazondi uzonde okweqileyo zagcina usenza icala gcina ubulala abantu abangelacala
Madube, I see what we have a moment ago planning. Kulesikhathi esifikayo esingathi split seconds okufikayo ulaka. Abantu ababulala abaningi babengakwazi ukuthi babulala. Somtholile ungowakho ke kulomuntu alaye balele khophana ufike ulaka kulesikhathi sokuthi vele uzicontrol kumbe uzama ukuthi uzibambe kuba buhlungu abanyekho becaleka befinta omunye mhlawumbe vele iqiqo labadobha ingqama ekitchen ahlabulale ngoba lulaka lwalukhona azonanzelela sokuthi lethi ukuthi hayi lapha ngangizihambele ngahlala isuitcase yami ngachiya ngako ngcono kuyabe kumcaphule kakhulu kumzisa ubuhlungu uyakwazi ukuthi umuntu ngokuzonda uyenza loba kuyini ngesikhatshana nje
So njongo
lelo liqinise sibili
uyatsho sibili
ngikhathana nje umuntu uyaqinise wonile senze into enkulu ukuthi sometimes ya regret after saying lethi sho ngani lapha namthe obuye uthi sehle ukuthi sicontrol inhliziyo zethu zisuka zibe zincane ngesikhathi esincane uqine usho yenza into enkulu eza post impilo yakho yonke kanti nganithwa inhliziyo leyo siyakwazi ukuthi sizibambe ngathola kunjalo nje uzithathe isikhwama sakho uhambe kumuhambe uzakuyabuya ngobuya ntambama ubuyibuzisisa ukuthi kathi kuhambe njani sihlale phansi lisolve nxa kuyukuthi uyesihleke ukuthi alaleli hhayi omunye nomunye azithathe isikhwama sakha angena indlela eyangikibe ngoba kuzabe kuyihlula
lo ke ngunkosikazi sakhile line umadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale ke kwele Bhilitane Baba Sibanda lo madube tingadina lokusasa.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilayo.
Wagcina masiko
wasenziwe manje.
Hela manyama
sina masiko.
Baya wagcina masiko.
Siyabonga Gibbs sile themba lilo kholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike.
Yigudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje bafethu sise Boston lana eMelika sixoxa lo sakhulayo ongisama bhizimusi umnumzana Hope Ndlovu owasungula uhlelo lwasebulenjini olubizwa ngokuthi Two Verve masambeni kuye siyezwa kunenge Ndlovini ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana
Hayi ngiyabonga Mike
injani impilo ngiyazi vele ukuthi uthuphila lana kule Melika eBoston
Hayi impilo right kabi like I think okuhle ngokuthi isikhathi engisibene lapha eMelika ama opportunities eswatholayo you know they are so much better than those that I could be getting if I was back home and which I'm happy about
Mhm So masithi into daba ulise goodwini lamhlanje ngiyazi ukuthi nguwe umkhokheli wenhlanganiso esingathi inkampani ethiwa i2vel awusitshele ngamafishane ukuthi nina njengenkampani i2vel niyenza umsebenzi onjani
so i2vel ona kahle kahle vele i-app elincedisa abantu abagada imchova lamabhasi ukuthi behambe bemove besuke from endaweni eyodwa besiya kwenye like for example like let's say eMpopo from eDorobeni okwenzakalayo kahle kahle ukuthi nxa ugada umchova lonke umuntu okwazi ugada umchova uyahamba e-bus stop anje ume kumbe akwazi kuma for 5 minutes for 10 minutes for 20 minutes so kwenzakala ukuthi wena njengomuntu ogada umchova isikhathi sakho kahle kahle awula control so what it does is that it allows ukuthi khona khona abantu abagada umchova uya download the app letu u sign up u create a profile then u add information like information about like your bank details So kwenzakala ukuthi you can track uyakwanisa ukukhangela ukuthi amakhombi angapi. So nxa usendlini ungakasuki ukuthi uye kwenye indawo uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi umchova i-5 minutes away, 10 minutes away ikhatshana okunganani kulawe. Then ubusunjani ubusu-checka into i-app. And that essentially what it does is deduct imali like something like 50 cents nxa umchova ukhona i-50 cents. Then usuhambe bus stop yemelela uyathola QR code. Ungafika e-bus stop laphana udrayiva wekhombi kumbe uyindi wekhombi sesikani QR code lelana sethola imali yakhe digital form wona usukade umchova ususiye edolobheni. So okwenzakalayo here is that wena njengomuntu ogade umchova you're able ukuthi ube wazi ukuthi umchova ifika ngesikhathi bani ngaphi njalo ifika ngesikhathi bani lapho yakhona njalo iza cost malini njalo uzaphinda ubhadale imali yangkhona digitally kungela i-actual transference of cash.
Awungitsheleke ukuthi nina njenge nhlanganiso seliqalile yini ukusebenza eZimbabwe
imanthendile le sibe siqalise ukuyi pilot program unyana okuncane and that was essentially meant ukuthi siteste MVP yethu sibone ukuthi aplan khona leyasebenza yini but kahle kahle khona sibona ngani i product lethu sizali launcha ligcwele towards the end of December like during Christmas.
Right. Awungitshele ke mnumzana uhlelo lolu lusebenzisa i-internet eZimbabwe silodubo lokuthi i-data iyabiza imali enengi mnumzana.
Yeah.
So likhangela ukuthi lizabe lisiza abantu kanjani ukuthi labo bathole ithuba lokusebenzisa ama services end.
So kahle kahle I mean like lapho khuluma i-point eqhakathikile sibili. Esizama ukukwenza ukuthi the only solution esingayenza thina from our end is to ukuthi i-product lethu si ensure ukuthi aso product idla i-data. That's the first part. Then the second part, obviously, in these solutions that were ama solution esizama ukuthi siwadinge as time goes on, that would be trying to partner lama telecommunications companies anjengabo Econet labo Telcel.
I see uzwile mnumzana. Awungitsheleke ukuthi nxa selilontshile eZimbabwe likhangela ukuthi lizathuthukisa impilo zabantu eZimbabwe kanjani.
Kahle kahle abantu esisebe sisebenza labo even more ngabantu aba owner imchova abantu aba run ama business awo. Wow, what we are essentially trying to do is to empower people that own ama kombi.
Hayi gqiba uhlelo Ndlovu utshela abalaleli ukuthi bangalixhuma kanjani.
Kahle kahle le website yethu www.tuvel.com. And that's the first place that you can go to if you want to sort of have a conversation. Kule form elikhona nxa ufuna ukubuza imibuzo ongayibuza ngokuthi siqalisa nini silaunch nini. We have a Facebook page and a Twitter page and that's where like information yeqalisa ikhona.
Hayi Ndlovini sikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bekuhle ukuba lawe kuhlelo labasakhulayo.
Okay, ngiyabonga.
Mthwakazo muhle lapha bengixoxa lomnumzana uHope Ndlovu ongusomabhizimusi osakhulayo ophila lana kwele Melika ngale eBoston. Kwanelo kwalamhla masidibane ngevikezayo olevalisa ngiyenjabulo ngumaikhobe sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasa khulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyaqhubeka njalo sifunda umahubo usahluko ngu-46 undima ngu-10. Ifundeka kanje ithi yona thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu ngiza kuphakanyiswa ezizweni. Bathandekayo kumaviki amabili adluleyo sakhuluma ngalumbhalo sathi uNkulunkulu uyakhuluma uthi kasithule sazi ukuthi yena unguNkulunkulu. Siqhubeka njalo kumbhalo ofanayo sisizwa ukuthi uNkulunkulu uthi yena uyazazi izinhlupheko zethu, uyakwazi ukuthwala nzima kwethu. Akudingeki ukuthi sitshayane ngamakhanda, akudingeki ukuthi sizihluphe. Uthi yena uJehova, thula wazi ukuthi mina ngingunkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma loMose uthi ngempela sengibonile ukuhlupheka kwabantu bami. Ngizwile ukukhala kwabo ngakho ngizi ngiyehlile. Bathandekayo uNkulunkulu lanxa kwakubuhlungu eGibhithe kubantwana bakaIsrayeli uFaro ebahlukuluza bebatshayisa izitina ngotshani babekhala besebuhlungwini behlukuluzekile kulento eyodwa ababekade bengayazi phakathi kwenhlupho zonke lezi abantu ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ekhulumile ekuqaleni kuAbraham wathi yena abantu sizwe engiza kunikeza sona sizahamba ekugqilazweni sibe sekuthunjweni kweminyaka engamakhulu amane 400 years after 400 years I will revisit them. Babengakade bengakwazi behlukuluzekile behlupheka besebuhlungwini kodwa into ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ehlelile emisile izikhathi. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi uNkulunkulu nguye omisa izikhathi nguyohlela izikhathi konke kwaziwa nguye. Yena futhi akaphili phakathi kwesikhathi, uphila ngaphandle kwesikhathi kodwa isikhathi siqondiswa nguye. Lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu bakhala abantwana bakaIsrayeli ngokuhlukuluzwa kwabo eGibhithe. Abesethi uNkulunkulu kuMose, manje ngizwile ukukhala kwabo, manje sengizile. Zihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu esikhuluma ngaye esimkhonzayo uthi yena ngasithule sazi lanxa siphakathi kwenhlupheko, lanxa kusebunzimeni, lanxa into zikhanya zidule ezitolo zingasekho, lanxa intengo yezinto khuphuka abaningi bedidana ngamakhanda, abanye sebecabanga ukuthi lizwe liyavalwa. Zwana ukuthi uNkulunkulu uthini, uthi thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. UNkulunkulu esimkhonzayo akahluleki, uNkulunkulu esimkhonzayo akasideli, uNkulunkulu esimkhonzayo akalali, akadakwa, akakhohlwa. UNkulunkulu esimkhonzayo wenza yonke into ngesikhathi sakhe. Ngithanda ukuthi ngithi bazalwane, noma sekunjani ake sekeleni ukukhuluma kabi ngelizwe lakithi, ake sekeleni ukukhuluma. Ngiyangizwa abanye bethi hey iZimbabwe iqalekisiwe, hey iZimbabwe kwabanje. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi amandla okufa lokuphila asemlonyeni, aselimini. Ngolimi lwethu siyadiliza, ngolimi lwethu siyakha. Into engithandayo ukuthi isikhathi esifaneleyo saziwa nguye. Ma isikhathi esifaneleyo sesifikile, yena uNkulunkulu uyakwenza. Yikho ethi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ngesinye indlela uthi thula wazi ukuthi ngilecebo ngakho konke okwenzakalayo. Bathandekayo, uNkulunkulu akasidelanga, uNkulunkulu lecebo lenhloso ngakho konke okwenzakalayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake sithandaze. Sibongile isewenkosi yethu Jesu, sibonga amandla akho, sibonga izwi lakho eliphilayo. Siyabonga ukuthi wena kawusideli, uthe wena sithule sazi ukuthi wena unguNkulunkulu. Babona amandla wonke, siyathandaza ukuthi wonke olizwayo lelizwi aphakamiseke emoyeni aduduzeke. Baba siyathandaza, sikhulekela abaphathi bohlelo ukuthi babusise, babo baphakamise. Nkulunkulu sikhulekela ilizwi lakithi ukuthi baba sikhulume emkhathini ukuthi iZimbabwe iyaphila, iZimbabwe iyaphakama. Baba ngegama lenkosi uJesu phakamise abantu bakho, busisa abantu bakho ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Sile themba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi lamhlanje, ngitsho labagulayo abalele esibhedlela. Sile themba lizathola ukusila ngalowo mbhalo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki ezweni. Umongameli Mnangagwa sethule umthetho obamba abatholakala betshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka elithumi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.